Balaleli bakaStudio 7 nawe umsakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeni South MTC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMTC Alliance jikelele ubaba uChibaya ubaba uVondo wePhumo Tsidiba umkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeni South labanye abakhokheli bakuNational Executive ibindaba ukuthi ayehlangana lobukhokheli bezigaba abantu sibathi ngama opinion leader abantu abayiba abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazi njengeziduna zezigaba osabhuku business person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho kuba laba bantu engiqedi ukubakhuluma izinduna labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaha kangi besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeni South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MTC Alliance sizwa lathi sihlonishiwe sizwa lathi bayithi sithokoza kakhulu
yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleni South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba yilabo abavele bemsekela kumbe kulabatsha yini abafuna ukumxhasa
upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeni South uhlelo lwakhe luqale ngokuthi ahlangane lezinduna labo sobu zalapha kogodlwayo omnyama ephilapsi siza South suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMTC Alliance endaweni kawathi lezinto nte iprogramu yakhe yelanga lokuqala igcine emzingwane constituency lapho lapho futhi enze ukufanayo ngokuhlangana nama opinion leaders wabuya wahlangana nama structures kumbe esingathi ngabakhokheli bebandla leMTC Alliance kuleso sigaba izolo besekulilima mangu lemangu yanti ngama constituencies amabili ayehlukene siqale bulilima bulilima east wahlangana njalo lalobukhokheli esithi ngama opinion leaders wabuya wahlangana nama structure ebandla leMTC Alliance lapha eMathebeni South lamhlanje ngingatho umsakazi ukuba okunye okwenzakala lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yiloko okukhulunywa ngabantu abantu abaningi sebelo nkulumo yokuthi bathi uChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi ulujaha ugcotshiwe ulujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhanya belisele ukulima besamele u-28 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi e-state house siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla le
okokugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathebeleni South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane
into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi i-MTC Alliance lenhlelo ezinkulu lenhlelo eziqakathekile ezibaluleke kakhulu esesilayo esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini basondele ebantwini.